Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi vili mtuaga 2 kulwesi 2021 igama ngontunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li
ukuhlaba abantwana mbona kuyadingakala ukuthi kube le mvumo yabazali babo kwenziwa indlela ukuthi abantwana bavunyelwe ngabazali babo
uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19
asikhangele i-European Union ilaye u-ambassador wayo osezimbabwe olawo wonke ama-explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani
umongameli mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla zebhilithane leze-European Union izolo kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwele Melika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyacika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19 ugatsha olubona ngezempilakahle lwethule umbiko izolo lusazisa uzulu ngaleli nyathelo njalo luxwayisa izabelo abezikolo abamakolishi kanye labamanyuvesi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela namuhla lute njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe inkampani yakwele China iSinovac engenye yamajekiseni asetshenziswayo elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi lasithupha bengahlatshwa labo na. Ilanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu kuphela 3.3 million uhulumende uthi ulokhe ekhangelele ukuthi inani lasebehlatshiwe libe selifike kuzigidi ezilitshumi i-10 million ngompalakazi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ephatheke kunhlelo ze-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenisipanda.
Into eqakathekile okumele siyinanzelele ukuthi uhulumende ufuna ukuthola i-herd immunity. Ngakho akuqale ukukhankaswe kubantwini abadala size sibone ukuthi siyabakhuthaza ukuthi behlaba. Okwesibili ukuhlaba abantwana mbona kuyadingakala ukuthi kube le mvumo yabazali babo. Kuyaso kumele ukuthi uhulumende aqale kwenziwa indlela yokuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo. Akwenze ukuthi loba kusiba le nto engenzakala khonapho nje siyakwazi ukuthi izinto ezinye nje le nto engacatshangelwayo ingenzakala. Umzali abekwazi njalo abevumile. Kuqakathekile ukuthi njalo abantu banikwe baboniswe ukuthi lama vaccine asebenza njani, ayenza njani ukwenzela ukuthi bakhuthazwe kuhle. Mbona ngani udubo olunyusuka lube khona ukuthi kuyaba ngani kuyafuqwa abantu kodwa kumele sibakhuthaze. Ngoba nxa umuntu ekhuthaziwe lokuhamba lokuthi abantu abakhe behlatshwa kusoze kuhluphe. Isizathu esenza ukuthi inani lethu libe lokhu liphansi ukuthi bona abazali abachitela ngemuva. Ngakho kumele sibakhuthaze nini, sibatshengiseni ulwazi olukhona, sibatshengiseni izinto okuthi i-vaccine banceda njani. Kube indlela yokubakhuthaza ngoba singazi sigijimele ebantwaneni nxa abazali bengakhuthazwanga abantwana kuzaba nzima ukuthi bahlatshwe.
Inani labantu abadala sebehlatshiwe lilokhe liphansi. Abantwana bona ubabona besukumela phezulu yini?
Hayi, into eqakathekileyo ukuthi kube le ndlela yokungenisa ulwazi, ikakhulu thina njengamabandla besesiqalisa uhlelo lokukhankasa oluzangenisa Zimbabwe yonke kuma-16 districts, khankaswa emachurchi, khankaswa zonke indawo, kuthaza abantu ukuthi behlaba. Mbona ngani yindlela okumele siyisebenziseni le, ngoba ugijimela ebantwaneni njengoba ngingakhuluma, mbonani kuzaba loduku nxa abazali bengakuvumi.
Umnumzana Useni Spanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangamatshumi amathathu 30 belo mkhuhlane lo. Asebefile bonke sebesedlula inkulungwane ezine 4,679. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-COP26 eScotland kwele United Kingdom namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zaseBrithani leze-European Union izolo. Umhlangano lo uvulwe ngumholi weBrithani umnumzana Boris Johnson, yena obonakale qhawula uMnangagwa bebingelelana okwesikhatshana nje. Umsakazo weZBC ubike ukuba uMnangagwa uhlangane njalo lomphathintambo obona ngobudlelwano beBrithani lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Graceford, kanye lomkhokheli we-European Council umnumzana Charles Michel. Esiya kulomhlangano, uMnangagwa waveza ukuthi ulakho ukuhlangana loBoris bakhulumisane ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Yena uMnangagwa ukufakazile enkundleni yeTwitter ukuthi uhlangane loMichelle, njalo ubonge ukwamukelwa kwakhe nguBoris lonobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres, esithi lokhu kuveza sobala ukuthi ukukhulumisana phakathi weZimbabwe lamanye amazwe kuyaphumelela. Kumbiko wakhe namuhla uMnangagwa ukhangelelwe ukuveza amanyathelo athathwa yiZimbabwe emizameni yokulwisana lokuguquka komkhathi lokuthi eleZimbabwe liphazanyiswa njani ilinguquko. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden loGuterres bakhulume izolo bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza lwisane lalolu dubo. Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi kambe ukuhlangana kukaMnangagwa leziphathamandla zeBrithani leze-EU izolo kunakho na ukuguqula indlela amazwe la adlelana ngayo leZimbabwe.
Akula lutho oluqakathekileyo oluya ngaphi ngoba balukhulumileyo, ngoba konke khonoko kusenzeka ilizwe leBrithani lilenhlupho zalo kulezi nsuku. Ngikhuluma kunje uBoris Johnson uphathekile kakhulu ngodaba lweCOVID-19, uphathekile kakhulu ngodaba lwefishing olukhona manje oluyingxabano enkulu phakathi kwelizwe lakhe leFrance, uphathekile kakhulu ngodaba lweyona le into abahlanganisileyo izinto ze-environment lezi, i-climate change, konke okwenzakala, uphatheke kakhulu ngobudlelwano babo le China. IZimbabwe inkomo ingokulilizwa kuncane ncane kakhulu ukuthi uBoris Johnson angalala ngaphandle kwengubo ngabo. Angazathi yena uzahlangana loBoris Johnson, ukuhlangana nomuntu onjengoBoris Johnson emhlanganweni onjengalo kungabe nje kuyindlela yokuzama ukuthi ngesilungu singathi yi-networking engayingaphi, engabafikisi indawo. Akulalutho oluphumayo entweni enjengale, ngoba ngemva kwakho konke lokhu umhlaba uyakwazi ukuthi uMnangagwa ngumbulali.
Usho ukuthi ukuhlangana kwakhe labe-European Union labeBrithani akusoze kuntshintshe lutho ngisho ngisho.
singakulibali ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye ngitsho la nenhlanganiso ngayinye ngayinye asikhangele European Union ilaye uambassador wayo oseZimbabwe olawo wonke ama explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani okubona konke kusenzeka eseZimbabwe njalo ethola iinformation epheleleyo ngoba eseZimbabwe esazi isimo selizwe leZimbabwe lokuthi uhulumende weZimbabwe wezanu lo usukuluza njalo abantu kusukela kudala ukuthi ubehlukuluza njalo abantu lokuthi umnangagwa uyisima kanjani nguye umuntu olamano ukuthi atshele European Council lo Michel ukuthi kahle nxa besithi bafuna ukuvuselela ubudlelwano leZimbabwe kumele baqale banakekele lokhu lalokhu lalokhu bakhulumisane labo labantu beZimbabwe ngalokhu lalokhu lalokhu esingakulibali okuyikhona okwabangela ukuthi kube lama sanctions elizweni leliyana lokuthi European Union ingayithathi serious izanu siyakwazi ukuthi izanu yiphathi yababulali sibabonile besenza ama human rights violations amaningi kakhulu.
Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abizana uPF bona bathi uhambo lolu luveza sobala ukuthi eBritane lamazwe aseEurope azimisele ukusebenzelana lohulumende kamnangagwa.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuqhamuka kobhubhane lwe coronavirus. Sixoxa labosomabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Sulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi umbukiso wayo obumayelana ngombhuqazo wegugurawundi ewenze ngeviki edluleyo uphumelele kakhulu njalo uZulu ufunde okuningi ngalolu daba. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele.
Baba lezikhulumi ezithiyeneyo ezakhuluma ngendaba yeground, I think abantu bathokoze kakhulu ngendlela yokuthi abantu abanika izikhulumi ezakhulumayo lapha banika information eyayingekho emehlweni abantu. Ngakhangela uTimothy, uProfessor Timothy Skanisha ekhuluma ngento ezazenzakala phakathi kwama-embassy afana labo America labo UK ngesikhathi ground isenzakala. Kwacaca sobala ukuthi amazwe lawa ayekwazi okwakusenzakala kodwa ba decide ukuthi besekele umgabe beyekele abantu beMatabeleland bebulawa ngesikhathi ground ngoba ama interests abo kwakuyikuthi bevikele ama interests abo lamakhiwa. So lokhu kwamangaza abantu abaningi kwaphinda kwabazwisa ubuhlungu. Siyenzile amanye ama events esazivele singakhulumanga ngawo senzele ukuthi mhlawumbe kungaba lezitha ezingasiphambanisa. Sayenza i-film screening yeGwanda lapho kwaba labantu abaningi khona bathakazelela abantu ukuthi labo bezizwe bezibone kukhulunywa ngendaba yeground. Sihambile eBalagwe ngeSaturday kwafakwa ilitshe khona ngale ilitshe lesiphathu sincedisana labo ebheji likaZulu abayibo kade befake ilitshe khona ngale ngemva kokuthi amabili amanye amatshe ayifakwe khona le ekhithiwe bekulezi nduna ezibaliselo Dakamela omathema ofuyane abantu bajabula njalo bakhanya bethakazelela uhlelo lolu olwenzakalayo ukuthi indaba yeground le ikhulunywe ngayo bezwisise ukuthi kanti kuhamba njani.
Isabona lisiyabukisa enye yamabhayisikopo enu eGwanda, kungani la kubona kufanele lokhu njalo izakhamizi zakwamukela njani?
Izakhamizi zeGwanda ngezinye izakhamizi eMathebeleland esisebenzelazo kakhulu eminyakeni le emibili edlulileyo sidinga information ngendaba zeground lezi. So ukuthi sihambise idocumentary khona le sibone kufanele ukuthi labo nabo bephatheke bebone okwakusenzakala ngoba kwesinye isikhathi siyafika njengentateli sithathe imbono yabantu sidisappear sihambe sizabuya futhi ngomnye umnyaka sesizobabuza futhi abantu bezinye isikhathi babezibuza ukuthi kanti abantu bona laba abashana bebuya bezothatha information le babeyisa ngaphi so besibona kuqakathekile ukuthi sihambe ezakhamizini sizitshengise ukuthi hayi khona kuyani esasilibuza khona okunye kwakhona nanku lapha sesithe sayenza i-documentary siyabukisa lani siyalibukisa lapha siqede siyetshengisa abanye abantu bakwanye amanye amazwe okwezinye indawo ukuthi bebekwazi ukuthi kwahamba njani igwanda yindawo eyinye iya-affectwa kakhulu nge-ground ngoba uzacabanga ukuthi kwakule indawo ezazifana eziphoze zihambela lebhalagu endaweni zesitezi kule ndawo khonangale kwakuthiwa kusesikalini okwabulawa abantu abaningi njalo khonangale so abantu begwanda bazwa kakhulu ubuhlungu babahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi se-ground kwakuqakathekile ukuthi sincedisane labo bebone labo umzamo esizama ukuyenza ukuthi sichasise kumbe sitshengisele umhlaba ukuthi indaba ye-ground yayimbi imbi ilokhu ihlukumeza abantu bakithi so abantu bajabule kakhulu kodwa-ke balokhu bekhala ngokuthi bona bafisa ukuthi indaba ye-ground le ilungiswe bafisa ukuthi abantu laba ababulawayo abakuma-mass graves bengcwatshwe kuhle behlonitshwe bafisa njalo ukuthi labo abalimalayo abalahlekelwayo kumele kutholakale indlela yokuthi bebhadalwe esithi ngesikhiwa yi-compensation
Umnumzana Zenzele Ntebele ngohlanganiso ye Center for Innovation and Technology. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ibika ukuba isigodlo seMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kokhetho luka-2023. I-Chronicle ithi ibandla leZANU-PF selithembise ukuthuthukisa izabelo zemaNdebeleni. Isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, balaleli ba-Studio 7, nani basakazi, okhulumayo ngithandekile moyo, ngikhuluma ngise-South Africa, ngithanda ukubingelela umndeni wami, umama wami, unayibongwe, nabana bami ukwazi, unayibongwe, nomntana wami uthuke elihle, ngiyeqe ngiyensuza, ngiyebulisa ugogo namada, lokhulisa esinathi, logogo nesinathi, ngibulisa umndeni wami wonke. Wonke wonke ngithi philana siphile negama lenkosi la engabaqambanga lonke ngiyalibulisa ngithi liphile liphephe kule COVID ukhulisa Clifford khona leCholocho ukhulisa eTeli khona leDebheni lonke ngiyalibulisa ngithi liphile liphile egama lenkosi umamolo olibulisayo ngiyabonga
ngilindele basakazi lesiqidi seven mina ngingubusane ngibuya kwesigangatha ngibonga kakhulu kubasakazi bonke labalaleli lesiqidi seven abaphakamise impilo yethu yabaphezulu kakhulu isikhalazo engilaso mina khona lapha uhulumende wethu ewezana into esenzelayo thina singabantu bemathebheleni lasiyibona yikho sithi viva mqondisi viva mqondisi ngoba into ayenziwa mqondisi izanu asiyiboni sithi mqondisi awuphume izwe ilo kabili ngoba ma ngikhangela emathebhelelweni akula nto yenjani ekayenza ezanu akula even into esiyibone yensize ekhulumeni siyazakhela izikolo siyazakhela konke so awukhangele ukuthi nelo uzeni laphana ilo igodini lamanye loku injalo ethiwa yakho uyayakha kuloku njalo
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hhayi kodwa kube liyayibona imali yelizwe ukuthi idlaliswa kabuhlungu kabi kanjani hhayi imali yakithi idlaliswa kabuhlungu into ezisa ubuhlungu ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele nzima kodwa imali yathatha iyadlaliswa nje kumbe bona baswele umsebenzi wayo ngoba isiningi kakhulu kambe imali abayitshontsha beyigqiba ezindlini zabo kibe uvele iningi kakhulu kabasayazi beyenzeni ngayo le mali and baselfish vele akusho bantu futhi abangakunikeza imali yikubona sebeyidlalisa so awunjele kona kuthi kuleyo UK uye kwenzani uye buka amabhilidi kuphela ugolisa nje ugibela indiza mthini ehambise emoyeni kuphela ungela into ayilandayo kanti uye kwenzani vele khona akwaqala uye kwenzani umbuzo wami engizibuza wona ukuthi uye kwenzani why angathathanga le mali wayakha izikolo wathenga imithi ezibhedlele walungisa imigwaqo waholisa abantu laba abavalela imchova vele ziningi izinto kubala ikuthanda kodwa yena uthatha nje uyajubela indiza mchini and lale nto ayilandayo ayikho even lakancane ulanda ukuyabuka amabhiliji nje kuphela ulanda ukuyabuka leyo ndawo yase-UK kuphela ukuthi injani kodwa ishemu ngalaba abantu bezana ubhefu la okunye babulaye ungafundi laba abantu yaze ukungafundi kubuhlungu kabi mina vele ngavela utawumnanka kwangupresidenti umuntu ongazi yena yikho ubona ethatha indiza mchina just esiyavakashela indiza mchina ela bantu abangu-100 kodwa ishemu mani yaze enye inhliziyo zobuhlungu mani
ngiyalibingelela lonke basakazi bakwa-Studio 7 mina ngikhuluma ngisenkayi esigabeni sikangomambi ngizama lami ukuthi ngicele kini baphathi bohlelo ukuthi kade konke ngizama ukuthi lami ke ngingene nge-audio yami azake ngizwe ibalwa ngithi one day kodwa ngesifiso sami lami ngumuntu weZimbabwe lami ngifuna ukuparticipate kuningi ngoba uhlupho leZimbabwe olukhona lolu vele kalula ukuthi ngubani that's why lami ngizinikela ukuthi ngike ngingene ehlelweni ngingathaba njalo nxa ukuthi ingabalwa i-audio yami ngizama ukuthi lapha sibonisane la eZimbabwe lapha ngamabandla la akhona lawa awezombangazwe hayi yebo i-democracy ikhona ukuthi ofisayo kuyenze kodwa ke iningi lethu ngohlupho olukhona sekungani kusikholisa ukuthi omunye lomunye abe lebandla lakhe nje kuphela ibizo lakhe liphume kumaphephandaba kanti kakusebenze lokuyana esikudingayo thina ukuthi sihlanganise umqondo senze into eyodwa sivote silimanyene sindawonye sikhiphe iZANU-P F leyo embusweni eyiyo esisokolise yasisokolisa sesize sihamba ngamanyathelo yikho ngixwayisa uZulu onguye ovotayo ukuthi kakhulu kakhulu kabananzelele abantu laba abafoma amaphathi zabo sebedinga usekelo kithi babe le njongo ukuthi nxa bebalandela baboneni kubo njengalokhu thina sikunanzelela ipholadi leyi eyiyo esebenza lo mnangagwa ivele yona iqhatshwe ngumnangagwa bangabasebenzi bayahola behola izimali but ama-individuals hayi iningi thina iningi esingazuzi lutho asike siboneni umuntu onguye olohlonzi okhanye ngani angasikhupha endabeni leyi yobugqili esikuhle mina umuntu engimnanzelelayo phakathi kwabo wonke ongasilamulela ongela ndaba lani le mali kodwa ole ndaba labantu beZimbabwe nguchamisa kanye yedwa qho onguye okumele ukuthi kona simvotele ukuze siphume ebugqilini lo kunazeleleni njalo futhi ukuthi kona uyavinjelwa avinjelwe ngamapholisa avinjelwe ngama-CIO bafake izigodo kungani engumfana omncane emesaba kangaka kumele ukuthi uzibuze la ukuthi kathi ukuze bamesabe nje bamesabelayo bayabona ukuthi amaqhinga wonke asebewazamile ukuthi kona bamsondeze eduzane kavumi ngoba yena esazi ukuthi uwakhethwa ngabantu ukuthi abakhokhele abakhiphe ekugqileni lobo bayebubona so sebebona ukuthi kona lo mfana lo powerful
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi elemelika seliveze ukukhathazeka ngokudlondlobala kwempi yase-Tigray kwele Ethiopia i-Associated Press yona ithi intathelizindaba yase-Mexico edutshulwe ngempelasonto u-Alfredo Cardoso ubhubhele esibhedlela singene kudaba lwemelika. Uzulu wesabelo seVirginia uyavota namuhla kukhetho lokudinga usibalukhulu walindawo. Abebandla elibusayo lamademokrasi yibo abaphethe lesi sikhundla okwamanje. Kodwa unxintisa emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Glenn Youngkin okanya engutshikile obhanqa lomela amademokrasi umnumzana Terry McAuliffe. Ukhetho lolu luza ngesikhathi usekelo lukamongameli Joe Biden owamademokrasi solwehlile kakhulu elizweni. Iningi lithi ukhetho lolu luqakathekile ngoba luzaveza ukuthi usami ngezinyawo na umbuso kaBiden kumbe usuxega phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla lamademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Siyazi ukuthi Virginia emandulo yayivele iyi-state yama-Republican kodwa ama-democracy ayiguqula. I think during isikhathi sika-Obama ama-democracy ayitshintsha from ukuthi ibe bomvu i-Virginia bayenza yaba yi-blue. So for the past elections i-Virginia yabe very strong ibanjwe ngama-democracy. So siyazi ukuthi noma ama-polls esithi ngijikile obhanqa silethemba thina njengama-democrats ukuthi singaphuma ngobuningi bethu siyevota sizonqoba njalo. Ngoba kuqakathekile ukuthi Virginia ihlale ilokhe ingeyama-democrats ngoba amastates awokuqala ukuthi abe lama-vote for ugovernor after i-election ka-2020. So usually abonakala njengama-indicator ukuthi ukhetho luka-2022 ama-midterm elections lungahamba njani.
Uphenyo luthi bayanda abantu abathi uBiden uyehluleka umsebenzi. Singabona lokho kuphazamisa ibandla lakhe yini kukhetho lwanamuhla.
Ama-ratings ka-president aqakathekile kakhulu ngoba ayatshengisa ukubana abantu bayathokozelela indlela asebenza ngayo. UBiden sibona ukuthi yena okwamanje udaba lakhe well, okokuqala siyazi ukuthi ama-Republican vele angeke azamsupporte noma angazenza okuhle kanjani, angazenzeni okumangalisayo ama-Republican azoku-oppose kuphela ngoba yi-politics leyo. Lapho okudanisa khona kakhulu yikuthi ma kuyukuthi abantu ama-Democrats abantu bakhe uBiden kube yibona abasolayo indlela asebenza ngakhona. Lokho-ke yikho okwenza ukuthi izinto zingabi kahle ngoba abantu bangaqala ukusola. Definitely kusho ukuthi ngo-2022 abantu abaningi bayagcina either bengayi kuyavota kube le vota apathy or bagcine bevotele ama-Republican ngoba bebona kungekho okwenzakalayo kuma-Democrat. Kodwa siyazi ukuthi khona manje into ehlupha kakhulu kuma-Democrat, uBiden usenze izinto ezinhle eziningi kakhulu, unikeza abantu izimali, umncedisa ngedaba lwe-COVID. So abantu abaningi bayathokozelela lokhu, labantu abangasebenziyo banika unemployment yabo ubanikezile izimali ezithe xaxa abantu bakuthakazelela lokho. Into esihlupha yona leyo ukuthi kulamabhili okumele aphaswe ku-House laku-Senate afana lebhili eyamapholisa le ka-George Floyd, okufana le-immigration bill, okufana lale infrastructure bill ayiqhubayo uBiden. Izinto lezi zonke ma zingaphasanga kuzotshengisa ukuthi uBiden kusho ukuthi ukuthembisa kwakhe ukuthi yena uyakwanisa ukunegotiata lama-Republican kube le bipartisan support kusho ukuthi abantu babe sebeqala ukusola lokhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla seBrithani leze-European Union izolo. Kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwelemelika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyaxika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.